kuhlangana njalo komsakazo beSky's Metro FM 100.3 FM. This is the Men's Conference, a space in which we talk about anything and everything to do with men, mental health, and general well-being. So my name is Emmanuel, and I just want to welcome you and thank you for being with us for the past three episodes, and this is the fourth episode. Sloke sihamba sinjalo sikhuluma ngendaba esibona ngani siqhakathekile njalo zicrucial for ukuthi sihlalisane labanye bethu njengabo baba lapho esihamba khona, lapho esebenza khona, kunyekela labo esiphilisana labo, esihambisana labo empilweni. It could be your lover, your friend, your boyfriend, your wife, your spouse, whatever, whichever arrangement you have, ngokuphila esikwenzayo. And njengoba nchulo ukuthi love shouldn't hurt, love should be nice, kumele kube mnandi. Angithi abanye bathi khona umama akashaywa, angithi uyamenza lokunye okungani ukuba kuhle kuhambisa ilife ibe mnandi. So namhla silomalume, okay? I just want us to get straight into indaba esingayo namuhla. Ephathelane ke lokuhlalisana labo mama, and sithe khona thina match fixing. Is it match fixing? Nxa sikhangeleke ukudinga ezinye izinto ezisincedisayo to perform better when we are intimate, nxa sesiyangena ecansini labo mama. Abanye bathanda ukuthi bethole okunye okubancedisayo ukuze besatisfye omama, ngoba omama bathanda i-satisfaction. Siyazi ukuthi lingaxabana laphana omunye nxa esezonde kakhulu ukuthi bona futhi akukwanisi. Okay, these are things that people babesigcinele enhliziyweni zabo, then sezikhuluma laphana nxa sekungani sekuxatshenwe. Okay, so sithanda ukuthi sikhulume ngalolu daba, ukuthi what do men generally need to know about imithi esetshenziswayo, ethengiswayo khona phana in the club, ema bottle store, la kuma suppliers achiyachineyo. Siyazi ukuthi abambalwa bala ma suppliers abo, ukuthi ngifuna into enje, umama uyabuya ebesenkosikazi ngale esikolo efundise eboarding ngale, but nge weekend uyabuya, so ngifuna ukuthi nxa yabuya izikhali zibe sinjani, zilungiswe kakuhle. Okay, so just to start this off, we want to break the ground. Malume, tell me what got you into this. Kuyinowenza ungene kulumsebenzi wokuncedisa obaba ngokuba supplier and so on.
Ngiyabonga balaleli. Into le ngathi ukuthi vele kimi isegazini. Ngoba into le into vele yemvelo. Kathesi ukuthi into sokutshintshile nje, ngoba kathesi abadala ngesikhathi semvelo babevele ema-bedroom abo behlala belento okuthiwa isigubhu esasihlala ngaphansi kombheda. Umama wayengakwazi, umama wayephunga ukubakwazi ukuthi hhayi lokhu ngumaphi ngokuklina umzimba, but engakwazi ukuthi hhayi injongo yakhona ngenye ekufanele ukuthi kusebenze khona. Into le ngathi kimi yinto nje ukuthi ngapho nguyo qale sikuyibona abantu behlala bebuza ukuthi kathi kuyini okungasincedisa ukuthi unakhona sikwanise ukuthi ngale ngase sihlanganela bomama sikwanise ukuthi umsebenzi ube ngcono. Sasesiphonga ukuqalisa nje sisincedisa abantu su-researcha ukuthi into lokho kusebenza so kuyancedisa ukuthi igazi lihambe kuhle, kodwa ubaba la enxa efika endlini ngale akwanisa ukuthi asebenze kuhle. So ngathi yikho nje okwangi-inspire ukuthi ngiqalise ukuthi la minzami ukuthi ngincedise abantu ukuthi labo njani ezindlini zabo kuqine, imizi yabo iqine.
Okay,
ngoba kuthi i-marriage ihambe kuhle ukuthi indoda ikwanise ukuthi iyenze imfanelo zayo e-bedroom nokuthi ikwanise ukuthi igcine umama. Konke kulokho kuyahambelana konke, ngoba ungashotisa okunye kuba le problem, but isiqokoqela sonke esikhathini esiningi-ningi ukuthi e-bedroom laphana kufanele kunjani kuqine. Ungekele ukuqina kusuka kube lama-problem athize. Esikhathini esiningi omama abatholi khona ukukhanya kufanele bakuthole ema-bedroom, but ngesikhathi ukuthi babenjani babehlonipha kuba abakwanisi ukuthi batshele ubaba ukuthi hhayi awungisifikisi lapho ufanele umfikise khona. Anjo, So yiko isibisi kusuka kusuka lama problems alandelayo khonapho. Ingakufaka kanjalo.
Okay. All right. Emfuna ukubuza kakhulu ukuthi singakaye khatshana ngithi. Okusho ukuthi vele into le ayikwaniseki nxa umuntu engazange athola iboost or anything like that.
Hayi ikule yona into le iyahamba leng age ngoba uzathola ukuthi khona khona vele abafana abancane laba from the age of say about 10 years igazi labo liyabe lokhu lisanjani lisagijima. So into le uyathola ukuthi indoda iyabe iqinile sibili lokhu ihamba 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 nxa isifika esikhathini esiningi kubo age lezi zabo 30 yikho lapho amandla angani abe sengani aseshoda mbijani. Esikhathini esiningi kuya kulento eziningi ezikhonzela khonokho. Uzathola ukuthi khona khona imikhuhlane le njengabo i-high blood pressure le-BP. Sorry, ilokho zeni high blood pressure le-sugar. Kuyakhonzela khonokho ukuthi kwesinye isikhathi induku yabobaba isike ingasasebenzi kuhle ngoba lama amaphilisi lana amanye akhona abanathayo aya amaphilisi lawa aweye lokho zena uchukiyela labo high blood pressure ayakhosela ukuthi uba induku ingaqini kakhulu. So ubaba kwesinye isikhathi yikho lapho sebesuka besebedinga ukuthi badinge into engabancedisa ukuthi induku ime ikwanise ukuthi langale endlini omama bengabileyo lehlupho bengashoti. Yeah, but khona vele into yakhona ayibalekeleki ngoba as you grow old lo mdala ngale lawo amandla akhona asafani. Abahlala sabe ngasafani. So kuyabe sokufunakala ukuthi uncedise lapha lalapho.
Alright, so abafana abancane badla amahabu laphandle lapha.
Yeah,
the competition is stiff.
Yeah, abafana abancane babe sesigazi labo labo lesagijima.
So mama sebe siyakhona.
So umama engavela short ngale endlini. Bese kubuya ungowafana lokho kuthiwa ngama Ben 10. So kubuya sokuchova indima. Sokuphambanisa imchato yabantu. Njengoba sibale ema newspaperini kuya almost on every week. Uzathola ukuthi kwakhona kulezi story ezabe ziphuma uzothatha umama utholakale elo Ben 10. Khona ungathi uyakulandelisisa ukudingisisa ukuthi kathi vele kusukele nga. Uza kuthola indawo ukuthi indawo yakhona isukele khona phana emacansini. Ukuthi ubaba uyabe engasasebenzi kuhle. Esikhathini esiningi obaba labo basuka bebelene begijimise into eziningi-ningi and then bengasafaki i-attention yonke ukuthi baye emacansini
babenika abantu abaningi abatshiyeneyo i-service.
Yeah, khona into zakhona ziyachiyana. Uzathola ukuthi kulabanye obaba abagijimisa imali kakhulu. And then ngigijimisa imali kakhulu as isikhathi sesiba silutshwane ukuthi akhangele kumama ngale. So i-service ngale sishoda kumama.
Okay, njengoba mama bona leyo mali bayafuna layo.
Imali bayifuna. But unanzelele ukuthi omama vele bafuna imali uyabe ifuna. But langale uyabe ifuna futhi. Because inkinga ekhona esikhathini esiningi-ningi, umfazi wengavele aswele isiphatho sonesana maybe emalini, aphinde aswele futhi isiphatho emacansini. Hayi, umtshato uyadilika sibili.
Okay.
Uyadilika sibili.
Alright.
So esikhathini esiningi-ningi yikho ubaba babesuka bedinga ukuthi hhayi ungcono ukuthi noma ngikwanise ukuthi ngithole into ukuthi at least induku yami ihlale njani imile. Ukuthi nxa ngifika ngale ngikhaya unkosikazi ngimshiye la yenjani. Esuthekile.
Okay.
Ukuthi angasuze akwanise ukuthi aphuma ayidinga okunye phandle.
All right. I'm going to ask sounds rather like a silly question. But ukusuthiseka angithi nxa sikhuluma ngokusuthiseka ukusuthiseka ngokunganani in terms of your experience lama needs achiyachiyeneyo obaba babeyang lawo, like obviously they tell you ukuthi mama so mbona ngani so, that kind of thing. Yeah.
Well, if the truth be told, and we hit straight to the point, the main issue is ukuthi umama uma ulala laye kufanele umfikise entweni le okuthiwa i-orgasm.
Okay.
The moment umfazi esekele ukuthi athole into othiwa i-orgasm, hayi kuba le nkinga kakheke kakhulu. Ungabuza ukuthi kula abanye abafazi abaningi abachadileyo abalemizi asebechade more than 10 to 15 years, ungathatha isurvey ubuze nje ukuthi bangaki abayazi i-orgasm. Balutshwane.
Okay.
Balutshwane kakhulu. Yeah. So esikhathini esiningi nxa amadoda la esuka lapha edinga into leyo ukuthi iqinise iy'nduku zabo, kuyabe kungendlela yokuthi akwanise la ukuthi afikise umama into nokuthi ayi-orgasm.
Okay.
Yeah.
Alright. Alright. So laphana nxa sisendaweni zethu ezokuzithokozisa nxa sivela eboreni, nxa singamadoda nje singabobaba sizixoxela uze omunye ngesithi hayi zolo uhambe kahle, hayi zolo nisebenzile nitshovile indima, hayi vele ngimchiye vele mangele laye, kwesi sikhathi babe siqambela amanga nje vele, kuyabe kuyikhona khani ukuthi yena yabe sesikhonvinsile ukuthi umfikisile kwelinye izinga, kukanti yena vele hayi.
Kulento eningi abantu abangayizwisisiyo ngabomama, kwesinye isikhathi omama bayapretenda ukuthi uyabe esithi ufikile lapho afike khona yena engafikanga. Kwesinye isikhathi indlela ubaba eyabe esenza ngayo, maybe umama uyabe engamthokozisi, abe sephonga ukuthi hayi mana mphonga ukwenza nje impretende ukuthi hayi ukwenzela ukuthi umuntu lo aqede kuphela, but kahle kahle sibili ungathi umbuze umama umdingisise ukuthi sibili into leyani ihambe kuhle na, uyakutshela ukuthi hayi laphana besemphonga upretenda kuphela ukuthi into le injani iphele.
Okay. Lokhu-ke akulethi ukuxabana yini, ngoba that's the point of sokusiba le honest criticism, sebekunika i-verdict ukuthi laphana hayi vele ukuthi nje sisonke for the past 5 years hayi angeke ngithi kula lapho laba senzela nje ukuthi ngiyakuthanda, ngoba kwesinye isikhathi phela umuntu uyamtshela ukuthi hayi ku-right ngoba uyamthanda, or you try to avoid i-conflict ngoba ezingoba baphela ziyazonda, they feel that part of impilo yakhe yiyo lana okumele i-protect.
Yeah.
Angithi that's why, because men are fragile, that's why nxa sebekutshela ukuthi awena futhi ongakwanisi kumbe kuncane ugcina usuzonda kakhulu, kumbe sebekutshela ukuthi ubani ungcono kulawe, that kind of thing.
Esikhathini esiningi uhlupho olukhona emtshadweni lapha yukuthi uzathola ukuthi khona ubaba lo mama kumbe ubhuti lo sisi, into okuthiwa yi-communication, ukuthi like abaqakathekisi ukuthi uma besiya emacansini laphana kufanele benjani be-communicate, because nxa abantu sebekhona phana emacansini kuyafuzwe ube ba-communicate. Umama nxa engatholi kuhle kufanele akwanise ukuthi engesabi ubaba, akwanise ukuthi akhulume lo baba athi hayi mina baba kungani kunjani nxa singenza ngendlela enje, kunjani ma instead of ukuthi senze ka-1 senze ka-2 ukwenzela ukuthi maybe iyes-2 le lami iyakwanisa ukuthi imfikise lapho engifuna ukufika khona. Kwesinye isikhathi ubaba yena uyabe efuna ukuthi ayenze ka-1 ahle aphilele khonaphana, but enganakaneleli ukuthi umama yena i-1 leyana uyabe engakafiki lapho kufanele afike khona anjo. So nxa bengacommunicate kuhluka kusuka kube lo hlupho, because inkalakatha yikuthi kufanele ivele in a marriage setup abantu they should communicate, bebe kwazakala ukuthi nxa ubaba enguye ungahambi kuhle umama akwanisa ukuthi amtshele ukuthi hayi baba lapha akuhamba ngakuhle, umama yena laye nxa engakwanisi ukuthi ayenze kuhle umdala laye amtshele ukuthi hayi mama awukunjani awuyenzi kahle. But nxa bekhuluma khonaphana bekhulume in such a way ukuthi khona akuhlukumezi omunye wabo, or kumba kuhlukumeza ubaba kumba kuhlukumeza umama, but they are all in agreement, because kuyabe kuyinto ukuthi hanu vele ngasesemacansini kufanele sicommunicate, sikhulumisane ukuthi hayi sisiyenza so sisa so sesijinja so sisijinja so
mele kube group work
it should it should not be a one way thing ukuthi ubaba kuphela nguye ofika kahle athi namhla istyle sithi missionary so mama she's used to missionary no it shouldn't be like that kufuze kube le the way to communicate umama that I know mina I feel if singenza so senze so that's the way to go.
All right. So kuhlelo lolu sithanda ukuthi sikhulume ngendaba eze this is a space where men can be free to be vulnerable and also to be fragile. Sithanda ukuthi sikhangele indawo lezi ngoba I believe ukuthi you live only once. You've got just this one chance ukuthi wenze ukholisa impilo yakho and so on and so forth. I confidence yabo baba ikakhulu ichayeka khona apha endaweni zona lezi and I'm glad ukuthi uthe no into le into ye communication. Why ama drugs la asetshenziswayo kumbe imithi esetshenziswayo le? Why kungani kuyimfihlo? Into yangkhona abantu even aba supplier yo ba discreet and also abantu abasebenzayo ngani into eyangisayo ebantwini ukuthi mina ngiyabe ngifuna ukuthi ngithole iassistance yokuthi ngiperforme
naturally amadoda wonke vale ego they have an ego to protect right so at the end of the day indoda iyabe ngafuna ukuthi iyazakale ukuthi amandla iyabe wasebenzisa nqabe semacansini iyabe inathe something so that's the reason why uzathola ukuthi indoda noma isiyathenga epharmacy iyakwanza ukuthi ihambe icatshile uyathenga kumbe iyafonela omunye umuntu ukuthi khona khona ayiphathele njalo into yakhona uzayithola ukuthi ayisozi yasonto lana ukuthi indoda uyayifaka in a public space ukuthi ibone ngomunye umuntu no it's either uzafuna ukuthi ayinathe isale ofisini kumbe maybe isale emoteni kumbe ayifake kwenye indawo but asonto lana ukuthi indoda iyabe ifuna ukuthi umama ayibone because it's all about i-ego yendoda naturally indoda yonke ifuna ukuthi nxa ingena emacansini iperforme to the best of his ability kahle kahle nxa kungabonakala ukuthi iyabe isisebenzisa ama-locusin ama-tablets kumbe ini umfazi abone iyabe seyikhuluma ngakho kusuka kube sekulokhuzi kurabha i-ego indoda lana the wrong way so that's the reason why umuntu yabe funda ano into leyi ungcono nginjani ngisebenzise khatshana umama engabe kwazi engadiscover but umama can only discover maybe through in i-performance yabe isitshintshile elamanye amalanga because namhla unyakwanza ukuthi uma nginathile inyabe ngunathile i-performance yami ibe yi-100% right and then maybe after 4 or 5 days into lena ngelayo i-performance izashiyana then umama uyabe sisibusa isikhathi angani that day waw wakwenza ukuthi sihambe kathu khathi namhla indaba susehlule ukuthi so into ezinye eziningi zazisuke bese ziletha inkulumo ezindlini lapha umama uyasuke bese cabanga ukuthi amebe indoda isuke yadlula ngaphi somewhere yikho esesehlulekile ukuthi ayenze lokho
anabesaadeniso
yizinto ezenzakalayo emchadweni eminenginengi ezindlini la phandle
okay.
But well into lezi zayivele zikhona even kumdabuko zazivele zikhona but only that ngesikhathi lesiyana abadala babesebenzisa imbiza lezi sihlahla landlali khathesi into zakhona sizilokhu ezisitshintshatshintsha ngokuyekwa isikhathi
All right. Singakasuki lapho sizama ukuthi sikhangele indaba ye-reliability of ama-products achiyashiyeneyo bemfuna ukubuza sasekhona apho endabeni ze-ego ukuthi umuntu efihle ukuthi uthola ama-performance enhancers do you think ukuthi omama bayakukhangelela phansi nxa sebekwazi ukuthi wena usebenzisa i-enhancer
ya khona abantu sichiyene umama kwesinye isikhathi bakwanisa ukuthi khona uma esenanzelele ukuthi yikho okusebenzisayo uyabe ngathi akuhloniphi ngendlela ayabe fuza akuhloniphe ngayo because uyabe lawe i-ego yakho yabe usuzitshela ukuthi njengoba umama esekwazi ukuthi ngiyathatha lokhu so vele uyabe sengibona ngani njani angila xa ingathathanga into le vele angilayo asuze ngikwanzi ukwenza umsebenzi or even umsebenzi izawenza asuze ngiwenze ngendlela okufanele ngiyenze ngawo. So i-ego yakho layo as a man iyabisi uyabusuluza layo i-confidence ukuthi umama lo njengoba sekwazi ukuthi into mnanyanathi into le. So vele noma ngamphefoma so umama lo uyakwazi ukuthi le I see your energy yami sibili. So ngiyabe ngiyenze ini image fixing.
Sesibuya khona apho. Indaba ye match fixing uhle wabuya lapha kade ngifuna ukuthi ubuye khona phana khona kule ndaba yini? Because kukhulumeka kuhle ukuthi umama yabe sewukhangelela phansi ukuthi awena futhi you're using ezinye izinto ezikuncedisayo awusebenzisi your own power. How important is to like how do I put this? Kusho ukuthi phela uqakathekile ukuthi ube natural.
Yeah, khona kunjalo sibili but kwesinye isikhathi kufuze sinanzelele ukuthi inature layo iyabe isithatha, inature takes its course. Yeah, because you cannot age vele nga usukhula. Awuso angeke ukubalekele ukuthi vele wena usukhula. And njalo ngiza kunika i-example. Uzathola ukuthi even ngima usiyachema ngathi se-toilet. Qala uthi ungifana omncane lapha na hothi nga uchema ukwansi ukuthi ucheme lapha umchemo uchaye kachana le. But kathesi as you grow old nga uchema umchemo yekwesikade kathesi abantu abaningi ngiyathola sesichemele isicathulo. So it's no longer the same. So i-nature iyabe la isisenza njani sithatha i-course yayo khonapho. So khona njalo ukuthi unathi emalokhuzeni akhanayo asonto e-wrong. Into eyayivele ikhona even nje njengoba ngishilo oqaleni ukuthi le mdabuko okuvele kukhona abadala bavivele benathimbisa so into enja but kathesi into enja into nje ukuthi abantu njengoba sokule i-technology zishintshile
alright okay.
Into yonke isisegcekeni abantu sebengakwanisa ukuthi bathenge amaphilisi lebe sokubhaliwe sokusiba lama-adverts but kuqala laphana into yayinto yakhona yayifihleka kakhulu ukuthi abantu babengakwazi ukuthi kwinokwenzakalayo yes.
Okay.
Yeah.
All right. So nxa usu decider thinking of the man who's listening to this right now, asethola ukuthi okay maybe I need ukuthi ngithole ama enhancers lawa. What do you say to them about maintaining self-esteem yakhe without any fear naleyana ukuthi I mean choose either to be weak or to get something as awuncedisa. What do you say ngalokho?
Esikhathini esiningi ungawona usungani ngale intonga yakho isisilela. Ngiyake ngithi abantu bahambe baye-checka even esibhedlela kumbe eclinic. Uyahamba uye-checka ichukela lakho, uhambe uye-checka i-BP yakho. Yizo into ezinjalo kuba yi-main cause yona le.
Okay.
And then nxa uhamba elokhuzeni ngale usiya-checka eclinic kumbe esibhedlela. Naturally babe kunxa usutholakale ukuthi khona ule chukela kumbe ule BP baya prescriber akhona ama lokhozana khona ama tablets akhona baya prescriber ukuthi no because of i condition yakho le ama tablets ongasebenzisa ukuthi angabi le effect kuwe yilawa lalawa babhala njalo bekhona.
Okay.
Because we are told ukuthi kuma tablets ona la kulamanye abe herbal. Kuma kulamanye lawa amanye abe njani angaso herbal. So ayishinto amaphilisi akhona ongashiyana.
Okay.
But isiqoqela ukuthi umuntu akwanise ukuthi nxa isebonile ukuthi no mina le problem nana le uhambe uyefika kulokho zen kulaba bayakhangela ngezempilo.
Okay.
Bakucheke bakutshele bakuchasisele exactly ukuthi uhlupho lwakho liyabe selisukisela ngaphi. Yes.
Yeah.
Yeah.
Okay.
And then from there uyabusukwazi ukuthi anu lawa amaphilisi lawa azancedisa ukuthi ngikwanise ukuthi ngiqinise lami umuzi wami noma ngile condition le noma ngile chukela noma ngile BP but amaphilisi la akwanise ukuthi ancedise.
Okay.
Yes.
All right. Semfisa lapho ukuthi sihambe kundaba ye effectiveness kunyeke le over reliance angithi I'm just going to look at as we go nqambona imbuzo engani khambelana lalokho esikhulumayo I'll just go to it on our WhatsApp platform. Mlaleli, I'll share with you just now in number lapho ongathi get in touch with us. Just to mail a message. You've got a question. You've got ngawufuna ukuthumela voice note. You can do that and we'll play it khona lapha emsakazweni Skies Metro FM 100.3. Okay. So sisangena khona phana ku effectiveness la kuma side effects. I've got a message for you, Malume. Etiona, hi. I always read about these enhancers. Kuthiwa some men become wild and bagcine sebefuna ukuthi bayenze kokuphela like all night. Sekungasayenzi ukuthi ame and kuyesabisa. What's your comment on that?
Yeah, ama philisi akhona ayachiyana. Ngizalinika i-example. Especially lawa ayenziwe kathesi uzathola ukuthi kulamanye abeqalisela noma la aqalisela kubo 50 milligrams 100 milligrams up to 200 milligrams so uzathola ukuthi undoda kusesikhathi uya overdose overdose instead of ukuthi yena maybe ingale lapha ayehambe khona babe emtshele bathi no usebenzise i 50 milligrams
okay
yena bese overdose asebenze i-100 kumbe 200 then into lena isifike sizasebenza ibe more yikho lapho yabe sefune esefike sesebenza esefuna ukuthi asebenze kakhulu ukuthi esesenze ukuthi lo nkosikazi kasalali.
Okay.
Yes.
Alright. Uthi unkosikazi uqala ebefuna ukuthi efikiswe. Nxa usumfikisele so ufuna ukuqhubeka phambili.
Usefuna ukubule ekuqhubeke siya phambili. But i normally amalokho zona lawa vele yonke imithi eyenziwayo iyabile idosage yakhona babe kutshela ukuthi no nge-condition yakho le uyakwanisa ukuthi uthathe 50 milligrams ungathathi 100 but nge-ego yamadoda amaningi ukuthi abe sithi no mfuna ukuthi mfike endlini unkosikazi ngumpanisha abe sethathe 100 abe se-overdose abe sesuka lapho abe sephenduka abe sesiba yinyamazana ngaye sefika endlini.
Okay. Wolo munye lapho malume singudoctor la sakaza akumbuzela ukuthi nqa uyindoda uyindoda ndoda kumele kufanele uqale ulengaki years ukuthi ube usufaka ama supplement
ngicela uphinde futhi.
Yeah, so kuthiwa khona sakaza anti akumbuzeli ukuthi nqa uyindoda uyindoda ndoda kufanele ube lengaki years ukuthi ube usufaka ama supplements uqale ulengaki. So when at what age do you start considering using imithi ama enhancers, ama performance enhancers?
I think on that one it also depends on i condition yakho la ukuthi condition yakho injani emzimbeni. Inkalakatha mina yake encourage abantu abaningi ukuthi khona uku exercise kuqakathekile lakho. Uku exercise le kudla oyabukudla kuqakathekile when it comes to that. You find that with amanta amadoda amaningi aba exercise imikhaba yabo isuka ibisisiba mkhulu kakhulu. Noma umuntu ele 20 years uthole sele umqalakade umkhabo ungaka ngapha ka exercise ngapho uyabe engumuntu uyabe esetshone nathi utshwala nathi njengo kumbe unathani khona khona kuya-affecta i-performance yendoda but naturally ama-sex enhancing tablets abantu abaningi baqalisa ukuthi bayasebenzise maybe i-h nxa usungena kubo-40
okay.
Usiyale phambili but well umuntu uyabe le-20 years esiyafika kubo-30 ngibona ngani i-energy yabe lokhu isesekhona nxa engukuthi ngumuntu oyabe eziphethe ngendlela afanele ukuthi aziphathe ngayo.
Okay, all right. Hi, obaba isikhathi esiningi. Okay, that's fine. So kusase njalo we'll just maybe take a small musical break siqhubeka phambili sibone ukuthi abantu bathini imbono. Feel free to get in touch with us, let us know what you think about intelezi sikhuluma ngazo sikhuluma ke ngama male performance enhancers sisithi khona image fixing na kule ndaba yini ukuthi ubaba ukufikise ezingeni olithandayo ngendlela yiphi whether natural kumbe uthole okumncedayo wena okufunayo angithi ukuthi uthole your satisfaction. Singazi, this is the Men's Conference, a space within which we talk about anything and everything to do with men, mental health and general well-being. Lapho ke esikhuthaza khona abantu abaningi ukuthi bebe open and honest about what they're going through and ukuthi sincetsana kanjani ukuze into zakhona zibe zisihambela kakuhle.
Baby, baby. You're listening to the hottest beats.
Celebrating good music
and good talk.
Only on
Skies Metro FM.
We feel the beats.
Khona ke kungumsakazo wakho umsakazo we Skies Metro FM and this is the men's conference that esingayo ka Tesi siphethe indaba ezichiyachiyeneyo and now sikhangele indaba ezama male sex performance enhancers angithi so malume before we go into it's like questions are coming in so sizafuna ukuthi ngibuze quickly siphonguthi khona ama male performance enhancers sathi khona abanye. I just want you to briefly explain ukuthi what different types of situations problems have you come across and how do you deal with ama, because I mean I'm sure abantu face different whether is it to ukuthi wehluleka this kumbe vele umchina vele wasavuki kumbe you can't maintain erection. So please just take me through the different types of problems esihlangana lazo.
Oh yes, indeed. Into le iyazi ukuthi kulama situations amaningi kakhulu. Uzathola ukuthi kulamanye amadoda vele ukuthi unakhona akusavuki vele complete. Anjo sekuvuka nxa kuphela ngaye ngathola amaphilisi yikho kuvuka khona. Ube uzothola omunye oyabe lenkinga yokuthi khona induku yakhe iyavuka khonapha uma ethi ngangena phakathi ihlilale futhi. Right, ubusuhlangana lomunye futhi othi khona yena ilokhuzeni yakhe vele induku yakhe vele iyavuka uma isithi uyangena futhi kumama ilale futhi. Omunye vele ule problem yokuthi nxa ingangena ulasta 1 minute kuphela. So ama problems akhona ayichiyene kakhulu. Ayichiyene abantu bakhona bakuwa kule nto eziningi nengezikhathazayo khonapho. Yeah.
Okay. Yeah. So nxa lidila lakho ke how do
ye kule esikhathini esiningi yikho laphana uma isithe siqalisa ishow ngakubeka ngathi khona kuyabe kulungile ukuthi umuntu aqale ahambe ayehlolisiswa ngabe abakhangela ngezomzimba ukuthi either uyabe sele ichukela kumbe uyabe sele high blood pressure. Yizo into ezinye ezicommon ezijayele ukuthi zihluphe amadoda amaningi zonezo.
Oh, okay.
Kwesinye isikhathi amadoda amaningi anatha utshwala lokubhema igwayi kakhulu baba lohlupho lololo futhi kakhulu. Yeah.
Okay. Yeah. So lokhana ukuthi mina vele nginganatha utshwala mina ngiba strong ngamanga.
Bakhona yes futhi anatha utshwala abe strong. Bakhona abanye ukuthi vele enganatha kuhle kube yi 000. So into zakhona zonke ziyachiyana ngegazi labantu. Yes.
Okay. Yeah. I'm going to try and play a voice note here. Okay.
Ngilibingelela kuhlelo lwenu lomlandi kangaka. Ngisithi lami ngeke ngiphose elami ilizwi. Okokuqala ngizathanda nje ukufaka i-comment ngama enhancers la elikhuluma ngawo, ikakhulu ama enhancers aphathelane lesintu. Ama enhancers la unga kuyakunanzelisisa ayahlambulula igazi. Uzathola ukuthi indoda ekuqakathekile ukuthi iphalaze, kuqakathekile njalo ukuthi ithole ukuphoziswa okuthile kwenzela ukuthi igazi, imthambo yegazi ihambe kahle. Lokhu khona ngokwakho kuyavumela ukuthi xa isisiya emacansini induku yayo iqine njalo futhi ingaze yakhathala masinyane. Ngibe senzo khuluma ngokuthi kahle makoto tetwe esintwini akukhangelelwanga kakhulu ukuthi angasola indlela umuntu ongubaba aziphatha ngayo kakhulu enatha izinto ezimqinisayo ukuthi abe indoda. Ngakho ke laba asebecubungula becinga kakhulu ukuthi unatheni ngaphi kwesinye isikhathi kubekwa njengokuthi akusikho kuhlonipha kangako. Njengoba lawe nxa ungubaba omama kukhona kwesinye isikhathi abakushiyayo bengumama mayelana nendlela abamele baphathe ngayo amadoda bayanatha labo imigugudu baphinde babe lezinye izinto njalo futhi ezenza igazi labo litshise. Konke khona okuphathelane lemvelo okokugcina enza kukhuluma yikuthi okunye kwesenza sehluleke njengabadoda nabafazi amacansini ukuthi thina umdlalo uqalela ebedroom. Kanti ke umdlalo vele akumelanga uzoyengena ebedroom ungakaqali. Umdlalo awuqale nje khona phana sisase-sitting room le-kitchen. Ukwenzela ukuthi ngesikhathi sesiyangena ebedroom singene vele inkundla yesivuthiwe. Singakwenza ngezindlela eziningi. Ngezingoma esizitshayayo ngendlela esibizana ngayo lo musa esiwutshengiselanayo singabantu abathandanayo. Ngiyabonga nithemba labanye baza kwelekelela. Okay, Mlilo Inketha 7.
Okay, siyabonga. That's quite interesting. Kuthiwa ngendlela esibizana ngayo and all sorts of things. What's your comment on that?
Ubaba uyimbeke kuhle sibili ukuthi imithi especially le yesintu iyancedisa kakhulu ngoba iyagezisa igazi. Ngoba into le vele induku yendoda vele yanti ligazi, igazi lelo kufuze li-circulate to endukwini. So imithi yesintu ile advantage yona le ukuthi iyahlambulula umzimba, igezise igazi ukwenzela ukuthi nxa isikhathi sokufikile ukuthi induku ime, igazi lihlele ligijimele khona phana lingahlangani lokunye okuhlukeneyo.
Okay.
Yeah. Lokuthi ngigcizelele khona okunye akufakileyo umuntu omdala ukuthi khona indaba yamacansi akufanelanga iqalisele ebedroom kuphela. Iyafiqalisela noma lisekitshini kumbe lise-sitting room. Lihleqalise kuma siyafika ebedroom selifika sekuvele konke sokuautomatic. Hhayi, uyifake kuhle ubaba sivile. Ngiyabonga kakhulu.
Itshona njani? Ngizaphula abantu kuvele ngiyagagasa. Bengicela ukwazi ukuthi mina i-problem engilayo intonga iyavuka kodwa ngisuka ngibe ne-problem yokuthi akusachithi. Hawu vele.
I'm not sure about you making it here, this voice note. Okay, yeah.
Ukuthi kuchithe kube yinkani. Angisakwazi ukuthi ngenze njani. Njalo bengicela ukwazi amaphilisi la ngizabethi xa wasebenzisa kuyabe ungasebenzisa engeye uchithe okokuqala sokusika lapho bese kusala futhi phongwala ulokhu kumile.
Hayi, kuyazwakala mntu omdala. I think le oyikhulumileyo njengoba ngitshilo ekuqaliseni ngathi leyo enjengaleyo elilayo mntu omdala kuyabe kufuze ukuthi lihambe liye-checka kulaba abaphatha ngezempilo. Ngamshuwa le iyabe ifuna ukuthi bayinanzelele bona ngokuthi bangalincedisa kanjani. Lingakwanisa ukuthi lihambe liye-checka ngale ekliniki kumbe liye-checka kudoktha labo abakhangela ngabo zamadoda balincedise khonapho.
Okay.
Siyabonga.
All right. Yeah. So I'm just gonna get some messages. Okay. Slofungi. And yabuza ukuthi yena are the power diminishing herbs Let's see, yes. Are there power diminishing herbs or tablets I can use? Nah, I power yami ekanzini is naturally very high. Okay. Interesting question from one fungi.
I think you should count yourself lucky.
You should count yourself lucky.
You should count yourself lucky.
No, who should count themselves lucky, him or the woman?
Both. Because I nga amandla emaninga kakhulu, hayi
ikho right, ikho
kudingakala kakhulu. Ukuthi angeke ukuthola khona ukuthola amaphilisi ukuthi ayehlisa iphawu yabolayo. Hayi, akuyabe kungase khona natural.
Okay.
Ubona ngani uright kakhulu nxa yenjalo.
So indaba yama-booster leyo yaqalisa ngathesa. Omunye uthi we need booster shots to like ubaba ekhulumele ukuthi labo mama balezi zinto abaziyenzayo, bale mkhuba yabo abayenzayo.
Omama bona anti banathi umgugudu bayenzani, kuningi abakwenza ukuthi baqinise amaqolo.
Okay.
Njalo legazi labo lihlambuluke futhi.
Okay.
Yeah.
Salibonani emsakazweni uqinisile ubaba umlilo. One, you clean ngaphakathi ugijima uze ufike eBait Bridge ungamanga. Okay. Alright. Salibonani emsakazweni anti uqinisile ubaba umlilo. Once u clean ngaphakathi uyagijima uze ufike eBait Bridge ungamanga. Ngiyabanga. I think ngiyabonga. Okay, that's fine. Thank you. Ngizama ukuthi ngikhangele ikakhulu kule mbuzo. Okay, ngulaleyi. Thank you for the program. Well, thanks to you for listening to us. However, I think nje naturally indoda ungabona induku ilala uswelakala i right connection from the mindset. It's just a mindset sickness from what I know. Mina, I'm a man and have in my years been checking in all these situations we face. Iyalala ngenxa yokucabanga. Depression is affecting men. Appreciation is I can go on and on, the list is endless. Men need to think positive about themselves, clear your minds, flush everything, do exercises every day, will heal naturally than use medication. Well, close the company business, that's fine, that will have a long-term stop using isn't long-term effects. So I think that's just a contribution.
Yes.
Yeah. Okay, let's see enye. Linjani basakazi, imbiza ayiqalanga namhlanje and I believe it's very good marriage ikakhulu uma usebenzisa isintu. Ngilomngane okhala kakhulu ngomunye wakhe uthi 2 minutes seqedile wadinga uBen 10 about supplements. I honestly think 55 years maybe now so about 55 years. And then as for this man with power, chia kunjalo. Keep it up. Salibonani basakazi, mina ngile nkinga induku yami ingenzela 1 round kuphela, ncedani bo. Umuntu engiphisana laye sezicabanga ukungichiya ngile 30 years.
Yo. Okay. I think leyo ubaba lo kufuze ayilokhuze adinge leyo natural yesintu.
Mm-hmm.
Agezise umzimba wakhe. Agezise igazi lakhe lihlambuluke. Ngibona ngani kuzamncedisa khonapho. Nxa kusala uzakwanisa ukuthi afone enambeni zakho lezo yabulazo lapha. Simsibone ukuthi sizamncedisa njani.
Alright, yeah. So if you want, some people are asking what is Stella, please tell the numbers Gamalume. And kaya omama labo bayacela numbers Gamalume. Okay, so get in touch with us, the men's conference 0719-711-298. Ngizayiphinda kanjalo, 0719-711-298. And then sizaku maybe. So we'll be the go-between to make sure that you get in touch with Umalume. So uti agunenda, okay. Hi, all right. Hi, Msagazi. Lobaba okhala ngokunga chiti. I think things like avocado, yogurts, bananas, labo macheu. Siyabonga uhlelo olumnandi. Okunye okulalisa induku stress. Ngiyabonga. Thank you mami, siyabonga ngokuthi yabona mama bayasitshela ukuthi hayi hayi into lezi zilulela kakhulu, you know, that kind of thing. So I'm glad ukuthi omama labo ba lokhuza. Okay, hi, please help Malume's number. Battery flat, no zesa. I'm using solar 40 kilometers out of town. So nxa ifoni yakho isase on, nxa usalalele 0719-711-298. Then we move on to some more messages. Mbuze Msakazi, mina le nkinga ye sensitivity isandla ngisizwa ngcono kule staff kungaba la ma drugs alungisa lokhu na isandla somfazi. Okay, so yena uthi isandla somfazi usizwa ngcono kule the actual mfazi. Okay, so yena uyacela ukuthi umfazi emdlalise then ebese siba satisfied.
I think leyo ayikho natural because normally vele umfazi ngokwakhe nguye okufuze ngendlela even uNkulunkulu akudala ngayo. Umfazi nguye okufuze ayenze khona kana iparty yakhona leya. So the moment ubona usokusebenza isandla sokusitsha ukuthi kona kule nto engekho aligned. Engekho aligned, so which means i-problem yakhe nge-sensitivity. Yeah, so le ingxenye ye-sensitivity njalo nje iyabifuna ukuthi ayihambele ayibuza even kubo amadoktha lawo akhangele ngezempila ezempilo.
Okay,
bamncedise kuleyo.
Alright, yes. Okay, alright, sharp. So get in touch with us, 0719711298. Mbona manje besithi umalume simthola ngapi. Just send a message to this number and you will thola malume. Okay. Hello, mina le 22 years, but I'm experiencing weak erection. Ngwamela ngisebenziseni, angila BP or sugar diabetes. Oh, 22 years. Yo.
22 years, usesemncane kakhulu jahalo. Isesemncane even ukuthi kona khona athole amaphilisi ekuthi angamncedisa. Mbona ngani lo uyabe sefuna i-natural, kuthi aqale asebenzise i-natural, ama-natural herbs. And then if ama-natural herbs angayihlula, maybe later on esehloliwe, maybe he can use ama-tablets.
Okay.
But for 22 years, he's supposed to be very, 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 very active.
Very strong.
He must be very, very active.
Anjali, tevele, abale 22 laba, yibaba, abu high demand.
Yeah, ama bentena kona. Yes, yama bentena kona lao. So, we have switch to good kona, kufane la kale, asami, kusewe nisa natural.
Okay.
Yes, I came clean, I mean, kese, sikas. We have nani, maybe, ikas, like, leveling eko right.
Leveling eko right.
Yes.
Okay. All right. Hi bafo, ngicela ungibuzele ukuthi kumele udleni like on natural food for ukuze ube le more sperm count and enjoyable sex.
Amaqanda aqhakathekile kakhulu, lento ezinjengabo delele lamangqina, ngibona kuyancedisa khonoko. Especially if angayenza even ama greens, go for ama greens.
Okay.
Yes. All go right. For ama greens, yeah. Zazama ukuthi adla amangqina njengamanye amadoda awedla amangqina adinge labontolwane ahlanganisa lakho kunoku lesihaqa kuzamncedisa khona phana.
And coming up next in a few minutes is Umzo and yeah, nyambonyo vibrate khona ni laphana uyachazeka. I don't know ukuthi uchazwa yini. I'm sure ukuthi uzaqhubeka phambili esincedisa njengoba vele kuyizikhathi zakhe ngomunye umalume okuthiwa khona vele uyincitshi kulezi zinto. Okay. Amatshoni omsakazi akungibuzela ukuthi ukungakhuli kwehloka ngendlela oyabukhangelele ngayo kubangelwa yini lokuthi ilale masinya. I need help.
Ukukhula kwenduku, it's natural. Ngihlala ngisizwa abantu abaningi bekhuluma besithi kule mithi ekhulisa induku. Ngibona ngani kwesinye isikhathi abantu sisuka sitshelana amanga. Induku naturally vele nxa uNkulunkulu wavele wakunika isayizi yona le, uyabe wakunika isayizi. Nxa wona uma usuzama ukuthi uyikhulise, ngibona ngani yikho suka khona sicinde sisiba lama side effects. Yes, yikho suka kusuka lama side effects. But isikhathini esiningi yona leyana induku encane ezilongeke ukwazi ukuthi uyisebenzise i-right kakhulu.
Okay.
Yeah. Incane injalo iyakwanisa ukuthi umama la ayikholise kakhulu injalo. So kudiphenda ngokuthi wena uyakuyisebenzisa njani.
Mabe zithi size matters bajoni lapho ke manje.
Yeah, kwabanye yes it matters, but kwabanye it also is the same. Kuyabe kudiphenda ukuthi wena uyisebenzisa njani kuphela.
Okay. Yeah. All right. So kumele bekwazi ukuthi usebenzisa ngoba ihloko elincane liyagabula isihlahla siwe phansi.
Nxa uma usiye emacansini kufanele ube le athi yakhona. Uyekwazi ukuthi all right, njengoba ngile nduku encane umama kufanele ngikwazi ukuthi ngumngene ngekhona leli, ngumngene ngekhona leli.
Mathi Sunzu, the art of war.
Yes.
Okay.
So uyabukula amakhona ashiyene ukuthi ungakwanisa ukuthi umama umkholisise ule nduku yena leyana encane. Yeah.
Okay. All right. Okay. That's fine. vele amaphilisi esikhiwa akasebenzi abantu kababuyele embizeni zesintu ziyasebenza.
Ye, ngiyavumelana lakho sibili. Ama imithi yesintu yayivele isebenza ngabantu isetshenziswa ngabadala bethu iyasebenza kakhulu. But uzathola uma ikhathesi futhi ikhona akhona amanye ama-tablets ayenziwa kathesi natural ukuthi ayancedisa ayasebenza njengembizo zona ziyana ezakudala. Kuyachiyana konke kuyadepend ukuthi wena uyabu okuyabe ukusebenzela kakhulu yikuphi kwakhona.
Okay, all right. I see. Gentlemen, sex is an art. Not everyone is a soccer player, but everyone can kick the ball. Equally as a man, we can engage in sex, but not everyone delivers quality sex. Sex is not about round, but just that one is quality. A man who knows delivers one round and a woman many orgasmic moments. By so doing, the man retains his strength and the woman reaches her peak. If the man delivers a quality round, the woman will just slip flat and not demand any. Sex education is needed. If they are soccer coaches, they are also sex coaches.
Umathonsi uyibeke kakuhle kakhulu. Into ekade ngeke ngakhuluma ngayo siqalisa uhlelo lethu ukuthi khona abantu nxa bekwanisa ukuthi bacommunicate. Uma abantu bangacommunicate, umama lo baba kumbe ubhuti lo sisi bacommunicate, bazwisisane ukuthi yena usisi okuyabe istyle eyabe sifuna yisiphi, njalo indlela eyabe efuna ukuthi kwenzakale yiphi, bahlanganise konke khonokho. Ngibona ngani yikho lapho kusuka into zakhona zihambe kuhle nqabe ngeza njalo.
Okay, yes. All right. Okay, that's fine. One more as we wrap this up. Hi, Msagazi. Okay, are there any side effects on these enhancers men use when in crisis, and which are the main symptoms?
Yes, ama symptoms akhona, especially nxa abantu besebenzisa lawo amaphilisi okuthi ngama sildenafil. Ayayenzisa umuntu abe le achayele ikhanda, amehlo abebomvu. Yama side effects atholakalayo wona lawo, but esikhathini esiningi nxa abantu besebenzisa lawo ama natural akhona ama tablets a natural lawo ala ma side effects siyolana achayisa ngekhanda. But seke sithi esikhathini esiningi si-encourage abantu ukuthi nxa besebenzisa ama-tablets lawa once in a while umuntu ahlale ekwanisa ukuthi a-detoxe enathe into ezinjengayo i-lemon, i-cucumber, le-ginger, lamanzi agudumalayo ukuthi a-detoxe umzimba, ukuthi umzimba wakhe igazi lakhona li-flow clean.
Okay. All right. So this has been the men's conference. It's unfortunate to some messages are coming in. If you need to see Umalume, if you need to Uncedo in one way or the other, the number that you get in touch with us, then we'll link you up. Is 0719 Zaphinda kanjalo 0719 711 298 0719 711 298 That's the number that you get in touch with. This has been the men's conference, and Kalise Skuruma Utabanonalulu Ologuti. Is it match fixing at all? Uguti, we are Tata Ama performance enhancers. Is it something you hide from your partner, or isn't or Elizabeth Sediza Zutno? This is what we're doing. So I think just to conclude, what would you say, Malume?
I would think just to wrap it up, you akufanelanga kube into eba yimfihlakalayo kakhulu. Isikhathini esiningi nxa likwanisa ukuthi li-communicate lo nkosikazi wakho abekwazi layo ukuthi ano lokhu yikho kwenzakalayo, but kuyadependa ngokuthi lina lo nkosikazi liyabe vele lizwisisana njani, liyabe likhuluma na ngendaba zonezo. Uma likwanisa ukuthi lizwisisane likhuluma ngendaba zonezo, asohlupho ukuba abekwazi ukuthi uyathatha ama-tablets lawo.
Okay, all right. Malume, thank you so much for being with us today, and I hope that we can carry on this conversation. I see you on Dressing ITC Bambi in 1 hour.
Absolutely. Okay.
Yeah.
Absolutely.
I just want to thank everyone who participated. Uthumela ama message imbuzo kunyakelwe ukusinika nje imbono yabo. This is the men's conference, a space lapho esikhuluma khona anything esibona ngani ingancedisa ukuthi impilo zethu njengamadoda kunyalabo mama zibe sibangcono. Elami ngu Imanyo Nkomo, asihlangane next week, same time, same station.
Hayi, siyabonga kakhulu. Amen.